indlela le South Africa liqhubeke ngayo ukhetho lwamakhansili lamadolobha olusanda kwedlula isinqunywa kakhulu izalwane zeZimbabwe kuleli. Nomanje iZimbabwe sile minyaka engamachumi amathathu lesithupha ithole uzibuse, kanti le South Africa le minyaka engamachumi amabili lanye kuphela. Iningi labeZimbabwe lithi kule nqwaba yesifundo ezingatholwa iZimbabwe ngendlela le South Africa eliqhuba ngayo ukhetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Freedom Mpofu uthi kusobala emuntwini wonke ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziphakathi kombuso okhululekileyo. Uthi kusukela umkhankaso walolu khetho oqala akuzange kube khona izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebandla elibusayo ngendlela ekhombisa ukuthi le nkokeli zebandla ziyakuvumela. Uthi langelanga lokuvota abantu babekhululekile bezixoxela ngamabandla aphikisayo abawavoteleyo ngitsho laphambi kwamapholisa kungela obotshwayo.
E-South Africa lana abantu bakhululekile kakhulu, akufani laseZimbabwe la ukuthi khona umuntu ma ungasakhethanga lo umuntu ofuneka uthi umkhethe sokumele ushaywe ukhejeniswe ukuze uforswe ukuthi ukhethe lo muntu ofunakalayo ofuna ukuba president.
Umnumzana Jonathan Mbetsi yena uthi uthokoziswe kubona amabandla aphikisayo ekhankasa santando njalo eqhuba imihlangano yawo kungekho abasuka sebele mvimvinya loba induma.
Ayinto yabona lapha eSouth Africa lese umalima ucabanga ukuyenza imeeting yakhe kuphi awuzozihambela yenza irali yakhe, but eZimbabwe namaphoyisa besakakutshela ukuthi I know umhlangano wakho awuvunyelwa ngoba lokhu nalokhu because you are in opposition, but the ruling party yona ngokwayo ihlala iyenza umhlangano nini nanini lapho efuna khona.
Le yinto egcizelelwa intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube yena othi ukhangwe kusebenza kwamsakazi wesizwe owe-SABC obusethula imikhankaso yamabandla onke njalo ungathathi hlangothi.
Ama-political parties onke siyabona advertiser ku-state broadcaster, kukanti le bandla elibusayo lalo nxa li-advertiser kuqala siboniswe futhi ukuthi hayi umbiko lo umbiko abawubhadaleleyo yonke iparty nxa izathi ya-advertiser siqala sitshele ukuthi hayi umbiko lo bawubhadalele, kukanti wonke ama-parties athola ithuba elifana nalo.
Umnumzana Godfrey Phiri uthi amavoti abalwe mgceke impumela yawo iphuma ubuthumuthumu kubomabonakude hatshile eZimbabwe efihlwayo ize yaziwe isiphekwe yaba yimboza. Uthi njalo uthathekiswe ukuthi indlela ikomitini yezokhetho ebambe ngayo lolu khetho inconywe yiwo wonke amabandla aphikisayo lamaqula abeqaphe ukhetho.
Asizameni ukufunda ukuthi siparticipate kanjani kwezinto enzombangazo, ngoba lokhuyane sikubona ekhaya ukuthi kulabantu okuthiwa ngamaovethi kulamapholisa yabasebenza lamamilishiya abalwa labantu, kufanele silwe lakho konke lokhuyana sibhekisise ukuthi yini izinto ezisihluphayo, hayi ukuthi siqalise ukugijima maso kuvota.
AbeZimbabwe laba bathi aluba kwenzeka ikomishini yezokhetho kuleli icelwe iyefundisa eZimbabwe indlela zokwenza ukhetho luka-2018 lube ngolukhululekileyo lungela kuqilibezela njalo lungela dlakela. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.